sona lesi senzakalo esenzekileyo. Izizalwane zaseZimbabwe kumele zifunde into eyodwa nezizalwane zomhlaba wonke ukuthi uhulumende obusayo eZimbabwe ngisitsho amaminista lawo eliwabonileyo oCassey Covent, oMthuli Ncube nabanye abaningi abafakiweyo. Yiziphamaso kuphela ezokuthi umhlaba ubone ubuso babo ukhangele le misebenzi yabemihle uthi kulohulumende kwele Zimbabwe. Kanti uhulumende obusayo ngomunye wabantu abangaziwayo abasemuva abasesitheni abangelamagama asemphakathini, yibo abantu ababusa leliyani lizwe. Ngakho nxa ubona uLumumba esenza njalo kutho ukuthi mkhulu kakhulu uLumumba okwedlula uminista we-finance, okwedlula ugovernor we-reserve bank, and baningi abantu abanjalo abayibo abaphethe leliyani lizwe, hhayi labo elibabonayo kuthiwa ngamaminista. Ngakho yiwo umbuso okhona kuleliyani lizwe, umbuso wezipoko abantu ababusa bengemuva kwemiduli bengabonakali ukuthi ngobani, okutshengisa ukuthi kusasenzima esiza kubona kuleliyana.
Ngezinye indlela ukhona amsebenzelayo omkhulu lapha uLumumba.
Kutsho njalo, kanti nakhona nje ukukhonjwa kwakhe ngumuntu uyaphakanyiswa abeke kusonhlani isihlalo. Imfundo yakhe kayazakali, izenzo zakhe ezinhle kazazakali. Kutsho ukuthi waziwa njalo wazakala bukubona nabo abaphethe iintambo zombuso.
Singathi ukumiswa kwezicukuthwane lezi umsebenzi kuveza yini ukubana uhulumende kaMnangagwa ngempela uzimisele ukulwisana lenkohlakalo?
Ngabe uhulumende kaMnangagwa uzimisele ukulwa lenkohlakalo, ngabe yena uMnangagwa ngokwakhe uyama ukubusa? Ngoba inkohlakalo uyaziwa ngayo njalo, layo uyaziwa ngaye nabaningi asebenza labo abasesandleni sakhe sokudla. Okwenzakalayo lapha Mnumzane, kukhona ukuyana okwakudala okwe-factionalism. Ungathola ukuthi icala labo bonaba asebethe bamiswa umsebenzi yikuthi mhlawumbe basebenzalane lelinye iqembu kumbe lomunye umphathi kumbe leyinye ingqongqoshe ekhona phana kwezanu-PF esithe yangazwani labaphezulu. Akukho okunye, bajeziselwa nje kuphela ukuthi mhlawumbe basebenzelana labantu okungamelanga basebenzelane labo ngomqondo wabaphethe izintambo okwakathesi. And kuningi okusazobonakala okunjalo.